Umumo emaphandleni wele zansi leMandebele na umanga uhle sibili. Indlala sezithathele emakhaya lapha, even izifuyo sokunzima sibili, abalimi sebephila ngokufida izifuyo laba lokuzama ukuthi kodwa bedule kudinga ezinye indlela zokuthi izifuyo zabo zinathe amanzi ngoba sokutshisa emadlelo sechile into ezinjengazonezo. Indlala emakhaya sikhulumi, sike saba namareporti abantwana abahamba esikolo bengadlanga, abanye begcine befeyinta, abanye begcine bephiwa okunye okungamelanga bakudle. So isimo sibi sibili.
Manje njengoba izakhamizi zingatholanga ukudla okweneleyo ngenxa yezulu elingananga, ziphila njani zona izakhamizi?
Ukuphila sibili ngesikhathi lesikunzima ukuthi ngikuchasise kahle kahle ukuthi abantu baphila njani, angeke ngikhone ukulonda. Kodwa ke labo abalezihlobo ezisemadolobheni lalaba abalabantwana, abanye abasebenze bakhipha abantwana ezikolo, ngilemizi phose emithathu emine sejube kusiya kubonswazi ekulabantwana engibaziyo asebekhitshwe ezikolo sebehanjiswe egangeni ukuthi bayetshekitsha ngoba umumo wangikhaya uyabe ungasavumi. So kulobunzima sibili, even omama bona ngokwabo sebehamba ukuthi khona bayekuta bezama ukuthi khona bephilise izimuli. Ukuthengisa la uyabona ukuthi umuntu wonke esethengisa, abantu bengaze bezama ukuthi othini sithengise lathi sithi bayabolelwa amakhabitshini into ababezithengisa. So uma ngakuhle ngempela, but esikwaziyo ukuthi uthanda ngibaphiliswa ngumlimo ngoba ukuthi baphila njani lami nginje ngidinga ngiswele.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi inhlanyelo lemvundiso iyatholakala lula yini ezitolo, njalo laleyi ephiwa abantu kungelambadalo iyatholakala na?
Okungathi esikhristu akula nhlanyelo esithe yaphiwa abantu. Abantu bahlala bekhala ngokuthi inhlanyelo leyo unikwe kahulumende ivame ukubuya late, kumbe ngathi isikhathi sokulima sona ngokwaso sesidlulile. So isikhathi esiningi inhlanyelo leyo kayibancedi kangako abalimi, especially labo ababevele bengelezinye indlela ezokuthi bethenge inhlanyelo. Ezitolo inhlanyelo ikhona, but bese nitholile sibili izikhalazo eziningi ezikukhanyelane lentengo yenhlanyelo. Intengo yangikhona abaningi bathi bona kabayenelisi ngoba bengaze bezama even abalimi abakhulu ukuthi bethathe kuleyo imali abayithengisa ngomnyaka ophelileyo ayeneli ukuthi khona ithenge inhlanyelo ilime lapho indawo elingana lalapho abalimi ekhona. Even indawo ama-fertilizer asetshenziswa ngabalimi atholakala edura ngendlela emangalisayo. So abalimi abaningi bakhala ngentengo ukuthi bazayihlule ukulima ngenxa yentengo, njalo leyi eyokuniwa bahlala bekhala ngokuphuza kwayo. So kukhanya kuzaba nzima sibile ebantwini abaningi lakubalimi abakhulu ukuthi balime bathole bebe lokuthola okukhulu njengalokho abanye abajwayele ukukwenza. Ngiyabonga.